uHube uzelwe ngomnyaka ka-1977 eHarare, wakhulela koBulawayo. Imfundo yakhe yeprimary uyiqalele eShingai Primary School emzini wezengeza eShitungwiza. Wasuka lapho wayakwenza uGrade 2 esikolo seVictoria Primary School edolobheni leMashingo, okwakuyisikolo sabamhlophe ngaleso sikhathi. Kuthe esekusibanga sogwalo lwesine kumfundo yakhe yeprimary, wasuka-ke waya eNduba Primary School laseNgubo Primary School. Ngemva kokuphutha izifundo zakhe zeprimary, waya eHamilton Boys High School, lapho aphutha izifundo ze-O-Level wazowenzela izifundo ze-A-Level eGifford Boys High School koBulawayo. Umhambi wathi eqeda kusecondary waya eBulawayo Polytechnical College, lapho enza khona izifundo ze-Accounts. Ungusomabhizimusi koBulawayo, hathi ngokuthanda kodwa efuqwa yisimo elizweni. Ulandisa ngendlela azoqhuba ngayo umsebenzi uguqula inhlangothi zikahulumende ezivalisa olwamapholisa, Central Intelligence, Attorney General, Prosecutor General lezinye, ukuba zisebenze zizimele zingabiki kumongameli welizwe.
Laba abantu nxa befika ecourt basuka kuthola ubufakazi kabukho ngenxa yokuthi akula i-intelligence esobala civil itshengisela ukuthi i-corruption iyabiza. Zona izinto zombili, nokuthi ku-manifesto yethu sithi sizayenza i-devolution, ukuthi o-governor bekhethwe ngabantu, o-mayor bekhethwe ngabantu, isigaba kube lamapholisa abizwa kuthiwa njengokuthi Lupane Police Department. Ngamapholisa aseLupane angalandi ukuthi umongameli uthini, kodwa basebenza bephansi kukagavena lo mkhulu wamapholisa eLupane. Lokhu kwenza ukuthi amapholisa enze umsebenzi wawo bengayisabi ukuxosha umsebenzi. Bese kusithi ihofisi efana neka-prosecutor general, auditor general, ihofisi ezicakathekileyo ukuthi kumele zime zodwa independent, umongameli engangeneli kizo ukuxoshwa kwabo nokuqhathwa kwabo, ngoba laba abantu bayehluleka kwenza umsebenzi wabo bese sisaba ukuthi mhlawumbe umsebenzi wabo izaphela.
Lanxa ubesesaba ukuphatheka kwezombusazwe sonke lesi sikhathi, uHube uthi kuningi okumfuqileyo ukuba ancintise ukhetho lwalo nyaka lokudinga umongameli welizwe.
Ngenzo ezenzakalayo kugcina sokuthinta lawo phakathi ukuthi hhayi, njengomuntu ongubaba ngayenza njani. Njengoba sisho sihlangane izinto eziningi, seke zaphumela izweni leli sisiyadinga imisebenzi phandle. Nxa uhamba ezitaradini ubona into yonke kulobuchapha lapha eHarare lamanye amadolobha. Nxa ukhayela abantu abangenamsebenzi, nxa ukhayela izimota zithuthathutha ezimantendi abantu bedinga indawo yokuhlala, usiya kuzobhudi baphandle kwelizwe kwathini kwathini, kugcina kukuthinta ngaphakathi. Ngazimisela lami ukuthi hhayi, kathi umuntu uyahlala ibaleka kuze kube nini. Ipolitiki ziyaphatha wonke umuntu lanxa ungazithandi. Ngakho-ke kuyabe kumele ukuthi singene kizo, ngoba ungaziyekela ukungena kizo zizakuthinta-ke ngendlela ongayithandiyo.
UHube uthi yena uzokuba ngumkhokheli, hatshi ukuba ngobusayo, ngoba ilizwe lidinga umkhokheli njengaye ozolalela izikhalazo zikaZulu sikhathi sonke.
Sokuyisikhathi sokuthi abantu bekhethe umuntu oyaziyo izimo zabo mkodwa ayikhona ukuzwa, ngoba nxa umuntu ekutshela ukuthi hayi ngilambile, umuntu ole mali kakuzwisisi ukuthi ulambe okunganani. Nxa sithi angibhadalanga irent, umuntu kakuzwisisi ukuthi nxa ungabhadalanga irent uyithola. Njalo thina sithi sifake uhlelo olukhipha amandla kuhulumende ukuthi ayenze mahlayana. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi bayesaba ukuthi kungangena umuntu ongani umnyanga yena ufuna ukuyakudla, kodwa thina sithe sizimisele ukufaka imithetho lama-system ayenza ukuthi umongameli engabi lamandla kakhulu, ngoba la mandla yiyo yagcina senza ukuthi umongameli engasahloniphi abantu enze umathanda. Sifuna ukusebenza singabantu.
Ukhuthaza uZulu uHube ukuba akhethe yena lebandla lakhe, ngoba kuyilo elizofeza izifiso zikaZulu.
Nanti iqembu elikhona elimele wena, nanti iqembu elikuzwisisayo, nangu umuntu ozimiseleyo ukusebenza ukuthi sisebenzeni sonke, sidlenini sonke. IZimbabwe livele likamama, kumele simunye sonke sisuthe, hayikhona ukuthi kumunye umuntu oyedwa. Sifuna amandla elizwe, amandla kahulumende asabalale ilizwe lonke, wonke umuntu ebekwathi lanxa ngikhona lapho engikhona elizweni ngiyathola, ngiyasutha, ngiyathola umsebenzi. Hayikhona ukuthi kumele ube kwesinye isigaba ukuze thi into lezo uzithole.
UHube uthi zinhlanu izitha zelizwe aza kuzilungisisa nxa ethe wakhethwa ukuba ngumongameli ngemva kokhetho lwamhlaka 13 Ntulikazi. Lezi ngezivalisa ukuqedwa kwemisebenzi yenkohlakalo, ukuswelakala kolwazi lezimiso ezikhona elizweni ezibalawulayo, okufana lesisekelo sombuso, ukungenisana ezikhundleni ngobuhlobo lobungane ukulondoloza ilizwe ukuze kungabi lababangela ukuxokozela lenzondalo phakathi kwezizalwane zeZimbabwe kanye lokuba kuqedwe ukwesaba ebantwini banelise ukuveza imbono yabo kungela kwesaba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.